Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNtulikazi 2023 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho.
Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandlale MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkokheli webandla le-MTCT.
Ngifuna ukuthi hayi emzingwane. We want change konapo eMzingwane. This RPC is the part of the future, is the next government in this country.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Salethulela izemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba ubesediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli labanye. UDube obebona ngokwethula kwemibiko ku-MTCT uthi ungene kubandla elibusayo lamanye amalunga ebandla leli abekudale lephalamende. Uthi besokuzwisa usizi okwenziwa ngumnumzana Douglas Monzora labanye abakhokhela ibandla leli.
Abantu bangazibuza ukuthi kambe Dube kade likhulumela leli bandla dukuduku usuchile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhlupha ke nxa kuyikuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Oqamule umhlane yilo udaba lwama candidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake ama candidates njengebandla le MDC ngoba sibandlala lengaphathanga kuhle imali political funding lathembisa ama candidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayivela ingekho kusukela ngasekuqaleni lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo alelale leyo mali kayikho okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene leyo mali nje kayikho into engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke ingatsha zebandla ezibasela o-finance landline kodwa nxa bengafuna ke sebengadinga omunye uyazoqamba mangathi imali khona imali kayidliwanga kodwa iqiniswe ukuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye ungakhangela lapho oya khona baba Dube ubona ngikubuthakathaka yini kumbe lapho bonke ukuthi ifolo kohlonje
iopposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okunengi kuopposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama primary elections babefaka abadala beZANU PF asebegugile abangakwanisa ukwenza lutho ngoba ibabalweli lizwe kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwa ngabantu labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotela sebesenza ama primary elections wenza into zabo kuhle ikwelibona kuZANU PF sokulaba abantu abatsha kakhulu abanengi abantu abalobuciko abanengi kube sokusithi laba bangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa bese muva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhela abantu osokuyinto esivame ngapha ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi ku-CCC kuhambe njani abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana ubuye kwe-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule ligubulile livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ube isikhulumeli sebandla le MTCT ubexoxa le Studio 7 esekhwekhwe. Umnumzana Douglas Monzora ukokela iMTCT uthi uDube labanye bakhe bathengwe libandla leZANU PF.
Some top MDC leaders and parliamentarians who were weak-willed have been bought by trinkets and joined the ZANU-PF. These blinded them such that they see nothing wrong with hobnobbing with a party that has destroyed the livelihoods of millions of Zimbabweans. They see nothing wrong with joining a party that yesterday made that their comrades like Tondera Indira.
Mulabanye ekade bekhokhela iMDCT asebengene kuZANU-PF labanye ke abakudale leparlamente. Lokhu kuveza ukuthi abantu laba bathengwe ngemali ethengwa libandla leZANU-PF. Lokhu kuyisimanga ngoba sebengene kubandla elaziwa ngobhidliza ilizwe leZimbabwe. Siyamangala ukuthi abantu laba bacabanga njani njengoba ke iZANU-PF isibhidlize ilizwe kangaka. Abakwazi abakwenzayo ngoba lokho abakwenzileyo kuveza ukuthi abalandaba lokwenzakala kwabanye babo abanjengoTondela Indira babulawa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Benza konke lokho ngenjongo yokubhidliza iMDCT. Kodwa siyaqhubekela phambili ngemisebenzi yethu njalo lokuphikisa kumbe ukwenza konke kusemandleni yethu ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF libone ukuthi lenza izinto ngemfanelo kweleZimbabwe. Thina injongo yethu yokuthi siguqule isimo selizwe leZimbabwe.
The MDC remains the only party that is pro-poor and pro-people, a true vanguard of the people. It is a party of service and sacrifice. More importantly, it is a party whose perseverance is next to none. We shall overcome all the obstacles that have been put in our way.
Wonke lokho sikwenza sile njongo yokuthi sibuse ilizwe leZimbabwe. Kungaze kuthini sizanqoba kuphela. Unqoba kwethu sokuzeduze.
Together we shall overcome. Aluta continua. Victory is certain.
Umnumzana Douglas Monzora ngumkhokheli webandla leMTCT ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuba linike abantu laba imali. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa uqhubekele phambili namhla ikhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Besesigabeni sesibomvu eMzingwane leBright Bridge esabelweni seMatoran South kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu, kubika uEza Jesus Banda.
UThamisa utshele abalandeli bemandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TCC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ngifuna ukuthi hayi eMzingwane, we want change khonapho eMzingwane. We want to support iTCC. Umazi ukuthi iTCC is the part of the future, is the next government in this country. Across the country ilizwe lonke wagcwalisa ukuthi hayi uJaya wagcwalisa ilizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uThamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Sifuna ukube amandla ezabelweni ukuthi zikawa lezikawa zibe lamandla okuzenzela izinqubo zazo. Kukhathekile ukuthi wathi emzingweni kuphela kodwa emathebeleleni. Ilahliwe njalo yasalela okwesikhathi esithi izanu-PF. Ikhokhele emathebeleleni bafuna amavoti ebantwini bemathebeleleni kodwa bafuna ukuthuthukisa elemandebeleni.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TCC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UThamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title. Umfana uza To say when you are on the land, you must not be removed by government.
To send jalo ibandale zanu PF lalo lipatela kumkhankaso okhetho oluzayo ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lepolitbureau elebandla lezanu aphume ijume encedisa ukukhankasa omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena mina ngilapha eNkulumane lo professor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla lezaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imhlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo, umkhokeli wezaphu, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. Bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nxa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithe ongapheliyo kuyahlola.
Amapholisa ekhezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano wezaphu izolo. Kukhanya amabandla amaningi ancedisa kukhetho lalonyaka aphatheke okwamagama ekhankasela ugedo. Umnumzana Innocent Dibale, ngumkhokeli we-Economic Freedom Fighters eZimbabwe, uthi bayasebenza phakathi kukaZulu.
Sigcwele indawo yonke safaka ngoba ama-councillors amaningi koBulawayo, amaningi eNkayi, amaningi eGwanda, njalo amaningi eMadopo. So sibhizi siyagijima, siyakampeyina, ikakhulu ama-door-to-door.
Iningi labantu kukhanya selimelele ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngobakazi lonyaka. Ngimela iStudio 7 amathelen South Province, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Songangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele izwe lakwamanye amazwe ngamafitshane. Zokuhlengwe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 esiqintini seRhodes kwele Greece okulomlilo ovutha okumangalisayo. Inhlanganiso yeDoctors Without Borders ithi ilakho ukumisa imisebenzi eyenziwa kwele Sudan kulandelwa ukutshaywa kwezisebenzi zayo eHartoum. Ithi yakwaziwa ukuba izisebenzi lezi zitshaywe ngobani. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu abaningi kwele Melika babukele umdlalo wakuqala kaLionel Messi obekuqembu le-Inter Miami. UMessi uhlohle zokusele imizuzu embalwa ukuba umdlalo ufike emaphethelweni ngolwesihlanu. Iqembu lakhe linqobe ele Cruz Azul lakwele Mexico 2-1 emdlalweni we-Leagues Cup. Sike sizwe ezamasiko.
Kuza
masiko namhlanje lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kuza masiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo namhlanje.
Angiphinde ngizingelele namhlanje babuduke kubalaleli bethu nakini nonke abasakazi bethu.
Ye, siyakwazi ukuthi selilungiselela-ke umkhosi omkhulu. Akusitshela ngomkhosi lo.
Babuduke nabalaleli, ngumkhosi obaluleke kakhulu lo ngoba singabantu ebesizwe senkosi uMzilikazi uyasivuselela njalo usenza sibe lenkumbulo esenza singakhohlwa ukuthi sisuka ngaphi sizwe kuze kube namhlanje. Uzokhumbula sesile minyaka ebalela 125 something inkosi yakhothama njalo isizwe sathabalala. Kuye kuthi ke ngeminyaka yonke nje ngemva kokubonisana ukuthi kuvuselelwe ngapha kwezamasiko siye lapha esigodlweni senkosi mawuhamba nje ngoGwanda Road, the old Gwanda Road laphana kungabo 20 to 30 kilometers okunesigodlo senkosi uMzilikazi. Yilapho-ke kuzobuthana bonke abantu ngenhloso yokuyokhumbula iqhawe elikhulu kangaka okuyilona elingumsunguli kwesizwe esikhulu kangaka namhlanje isizwe sakomxakazi.
Singathi-ke lo nyaka kuyabe kuminjani kulabantu bemzini kumbe kuyabusenzwani
lo nyaka? Ngempela hayi, ungathi kuyobizozwayo ngoba kukhanya nganamalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu. Ngizwile nje nasekhaya ngale nabo bathi bami ngomumo napha izivakashi ikhanya ngaziza baziningi lazo njengoba kuye kubonakale nje ngesinye isikhathi sihamba ngitsho lalaba abangapha kwaZulu bathi nalonyaka bazoba khona. Engicabanga ukuthi labaseSwazini bazoba khona. Ngicabanga ukuthi futhi nabanye abazovela kubo Eastern Cape bazoba khona. Ngicabanga isanda seluliwe kakhulu kumavisitors azosivakatshela.
Ye, khuluma labantu ngamafitshane kuna.
Engingakusho ukuthi bakithi abantu asisukumeni njengezizwe zonke siyovukiselela amasiko ethu ngokuthi sihlanganeni laphana ngaphandle kokuthi nje kungumcimbi kume kungumgubho kwenza ukuthi singabantu sibambane sikwazi ukuthi sisebenze ndawonye ngoba nxa sihamba thina sivakatshela kwezinye izindawo siyabona ukuthi abantu bakuthatha njengento eqakatheke kangakanani ukuvuselela nokukhumbula amaqhawe abo. Kangangokuthi kumanje laphana esikolweni akukho ngitsho isakhiwo esiyisakhiwo lapho abantu abahlanganyela khona. Yilokho sikucelayo ukuthi siyisizwa sisondelene sibambaneni kuphume siphume neso lokuthi mhlambe kungakhiwa into ezokwenza ukuthi nomuntu ofikayo ufuna ukwazi ngeqhawe lidume kangaka umhlaba wonke leli libizwa kuthiwa ngumzilikazi kamashobana noma ungeya kubo UK khona le uzezwa bekhuluma ngomzilikazi kamashobana. E-Africa nje lapha amaqhawe aduma kakhulu inkosi uShaka nenkosi uMzilikazi futhi ababenesizwe esathi namabutho ayehleleke ngendlela echitha ifana neyesimanje.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu esixoxa la ikona ngaleke eJohannesburg kule South Africa. Siyabonga kakhulu Ngwenya ngodina kusasa.
Sibonge bakuduke sibonge
nakubalaleli. Sibonge isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala nechapter yokuqala ivesi nga 6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa kwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni, likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napha abantu befundisa ukuba ivangeli kumbe nqa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nqa lapha ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa nguhulumende owayekhona ngumbuso owawukhona nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulewe. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu ngaleso sikhathi bonke ababekhona amapostori bonke ababekhona oPawulo oPetro oJohane oMateyu bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa bebulawela ukukholwa kwabo bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso neiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka phakathi kwezilingo kuwona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena no Kristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa
abanengi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lobuqotho besikristu sakho yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhala esithi kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho ukuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lobungakamboni, lobungazakumboni kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi hayi uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamfela ngiyamthanda. Angimthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa langokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza Nkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba Nkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho bazokubona ukukhanya kwakho. Egama likaJesu siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. Ye kwezabajala namhlanje ke sixoxa lo Sele Mlambo ukhona ngale ke Chipinge iliyenza inhlelo bani kulezi insuku ezabasha khona ngapha.
Okay, siyenza ukulungiselela kwama elections njengoba sesisebenza singathi lenyanga yokuthi sihambe siyovota. So kwakathesi bethu zama ukuthi sincedisane sikhangele ukuthi kuhamba kanjani. So abantu bethu besizama ukuba ukukhuthaza ukuthi behambe beyovota ngoba iningi lakhona kukhaya vele abasenathemba abasafuni indaba zokuyovota lezi. So okwakakhesi singathi senze i-advocate yokuthi abantwana abatsha behambe beyovota, kuwukuthi futhi sikhangelene nendaba ezikhangele omama ezenjengabo-GBV laba-harmful cultural practices ngoba nama-child marriages. Ngoba kwakathesi ngendaba zomkhonomo ongathi kuyabheda ama-child marriages sengathi semaningi kakhulu. Abantwana abaningi bakhanya sebenza bebancane ngendaba yokuthi babe befuna ukudinga umuntu ozabagcina. So kwakathesi sikhangela indaba zona lezi ezimbili ezama-elections okuzama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bezovota, nendaba yesibili ama-child marriages nokuthi indaba zesaga abuse futhi zivamile kakhulu esigabeni sethu lapha.
Nxa sikhangela ezokhetho abatsha abade indaba bengafisi ukuthi bevote,
bona ngokutho kwabo bathi akula lutho oluzatshintsha ngoba kuyukuthi ungavotela lapha ofuna ukuvotela khona akukhanyi kuzokuphinda ngoba bathi kubanazo kusobala ukuthi ngubani ozabusa for the next 4 years. So okwakathesi bathi akusincedi lithi ukuthi siyovota.
Linamanje libatshelani?
Simple, sibatshele ukuthi hhayi asambe sini siyovota because i-democratic right yethu yokuthi siyokhetha umuntu esimfunayo, whether ngukhahlela kumbe umuntu osimela kuparlament kumbe yena umongameli.
Lo nguSele Mlambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development besixoxa laye khona ngaleke eChipinge. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weze midlalo, intatheli yetu yezindaba uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasilaka Premier League.
Iqembu le-Lenders linqobele eManyika Diamonds nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Ohlohlele iqembu le-Lenders nguPeter Muduwa ngehlandla lokuqala lomdlalo. Limpumela itshiye iqembu le-Lenders lemiklomelo ngamachumi amathathu lanye 34 njalo kuyilo elihlezi endaweni yokuqala engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Shisham libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Black Rhinos ngaseBata. Kube lempumela efanayo ngasemalahleni lapho iqembu le-Wange libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele-FC Platinum. Kuthi ele-Simba Bora litshawe nge 2-1 ngeleze PC Karipa ngase Pau Pamba. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uxoxe njalo loNdodana Sibanda owadlalela amaqembu amane kwele Zimbabwe lamanye kwele South Africa. Ngomanje unceda indodana yakhe uGerald ongunozinti.
Ndodana uthi akusuye wakhuthaza umntanakhe ukuba alandele enyaweni zakhe abe ngunozinti njengaye.
Yena uGerald uqale engakwazi ukudlalanga umuntu lwano ukuthi ubezonde ngabona bengafori phambili asuke egedini ayedlala phambili engabona egedini sokule program asuka abuyele futhi egedini ngasenzithi decide mntanami ukuthi udlala ngapha I'm not going to choose ukuthi wena udlale wabe sithi hayi ngifuna ukudlala ngibe ngigoalkeeper yikho kumthengela kwami i-equipment.
Uthe ngemva kokuba uGerald esekhethe ukuba adlale egedini undodana waqala ukuzipha isikhathi esokuba amncedise nxa ethe wathola ithuba.
The city must fully chance I'll train him ngimpusha mina ngazenzela but yena fortunately ngimncedisile. Ngimncedisile sibili even namanje ngiyamncedisa though isikhathi sesingani sesilimited okwamanje but ngiyamphusha siyahlala phansi sibukele ama-videos sibone lapho amanye ama-keepers ayenza ama-mistakes khona ayenza khona kuhle. I encourage ukuthi lapha yenza so lapha yenza so lapha yenza so.
Ngesikhathi sadlala ibhola kuzinga eliphezulu undodana udlalele amaqembu ambalwa kwele Zimbabwe, eSouth Africa kanye le-Eswatini. Waphetha ukudlalela amaqembu aphezulu esekuqembu le-Green Fuel ngesikhathi lisadlala kusigaba sika Division 1.
Ngengakhocha eHarare kuDivision 1 ngabe ngakhocha le-Green Fuel where I was player coach, assistant coach. At one time ngaba ngukhetheka coach, head coach eseresignini ngaba ngukhetheka head coach for a game until
undodana udlalele amaqembu abalesayele Highlanders, iRoyal Stars, iShooting Stars kanye leBulawayo City kwele Zimbabwe. Udlalela kwele South Africa lapho adlalele leGarankuwa kanye leFC AK. Eswatini lakho wadlalela iqembu leMbabane Highlanders kanye leMoneni Pirates. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwele ZANU-PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokeli webandla leli umnumzana Douglas Monzora. Kodwa uMonzora uthi uDube ulele ngakhona njengabanye bakhe abangani ngabaqedakale kade bekwenza. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli at studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.